Lolu hlelo lubiwa lujonge ukuthi lapho kugqitshwa ngemva kwensuku ezilichumi kube sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezilichumi lanhlanu i-15,000. Lamhla luqalele esilindweleni semabhasi eserenkini esekusile eCity Hall lakwezinye indawo zemikambo yakoBulawayo. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuhle ukuthi ijekiseni isize yafika ebantwini abasemkambo abazisebenzayo.
Yes, siyamukela uhlelo lokuthi ijekiseni sifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni kayifike emkambo abantu abasebenzayo bephathwe njengabantu abaqakatheke kakhulu kwezomnotho, kwezokuthuthukisa ilizwe. Ngokunjalo-ke siyakwemukela lokhu. Sesikhuthaza uhulumende ukuthi kakhankase abatshele abantu abasemkambo ukuthi ijekiseni sifikile, bahambe bayehlatshwa kwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi ngesikhiwa i-head immunity, ilizwe livuleke sisebenze siye phambili. Lathi njengenhlanganiso siyabamba kathesi nje ukuthi sikhankase, sikhuthaza amalunga ethu sibambanele ezinye inhlanganiso ezabantu abazisebenzayo ukuthi amalunga azo kahambe ayehlatshwa ijekiseni.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu, omunye wabathengisa emkambo, uthi uhlelo olusungulwe nguhulumende luhle kakhulu, kodwa abanye kade bebiselwa emuva ngoba besebenza okungekho emthethweni.
Uhulumende usungule uhlelo lokuhlaba abazisebenzayo endaweni zabo abathengisela kizo kumbe duzane lazo. Uhlelo lolu luhle kakhulu ngesikhathi umkhuhlane usumemetheka kangaka. Kodwa sibe lohlupho lokuthi banengi ababuyiselwe emuva ngendaba zokuthi abalayo amalayisensi o endaweni abathengisa kuzo. Kodwa njengomuntu ozisebenzayo ngiyananzelela ukuthi ayisibo bonke abalamalayisensi, ngoba iningi lethu lisebenza kungekho emthethweni. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi wonke umuntu ayehlatshwe.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye wabathengisayo, uthi khathesi asenanzwa amalungelo abo.
Team namboni ngani vele i-target yawo akade beyisethile ukuthi maybe they will vaccinate so inamba engaka ama-informal traders, they will never reach it because nxa bexotsha abanye ukuthi bangavaccinethwa, mbona ngani nje yindlela engekho right. Mina ukubona kwami bemfisa ukuthi ngabe kuthiwa bavaccinate wonke informal trader ohlezi emsikeni avaccinethwe, as long as umuntu elesithupha sakhe athole i-vaccination. Ama-informal traders amaningi they are being chased away ngokuthi abala ama-licenses. Wona ama-licenses angikhona ayadura ukuthi ube layo, iyadura vele ukuthi i-license ube layo. Mbone ngani i-target yabo akade beyisethile abasoze beyikwangise.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, umnumzana Edwin Sibanda, uthi bakhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezilichumi lanhlanu i-15,000.
Hayi, okwakade sivela sihlaba ama-informal traders, yes, sithola amavaxo ka-15,000 sokuthengisa ukuthi kuzabuya amanye lawa ngayo first dose kuphela, second dose kuthiwa izabuya zafaka emakhini zonke. Mobile teams azabe khona encedi esikhulumelanga ukuthi izebe sihlaba kuba hotspots, so ukuthi ithi singeke sihlaba ama-informal trader kuphela, sabe sihlaba abantu abakuma-areas wona lawo lapha kule vaccine khona. Sizakhumbula ukuthi ama-informal traders phela awasebenzi beyi-woda labanye abantu abathengayo, so lapha aba-woda khona laba abathengiselayo ngabantu esiphila labo phakathi komuzi lapho, so kungeke kusebenze ukuthi sihlabe ama-informal traders wodwa bese sishiya uzulu wonke.
Kusiyaphela usuku lwayizolo koBulawayo bekutholakale abantu abalikhulu i-104 abale-COVID-19, kuthi elizweni lonke jikelele bekulabantu abaphezu kwenkulungwane lengxenye i-1,540 abahlolwe batholakala belegcikwane leli. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babengamachumi amathathu lantathu i-33, kuthi inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho kwaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili i-1,911. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-797,715, kuthi asebehlatshwe eyesibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu 571,721. Ngimele Studio 7 iGobulawayo, ngingubathabile Masuku.